Ekhuluma emhlanganweni lentethe lezindaba oyenzelwe eHarare namhlanje uDokotela Thokozani Khuphe okhokhela ibandla le-MGCT wazise ukuba inhloso yokukhuthaza umhlangano onje ikuba kuphunyelwe amacebo okulungisisa ilizwe libuyele kusimo salo sakudala abantu bebe lempilo engcono okungenzakala kuphela nxa abantu bangafaka amakhanda ndawonye.
Ifuna ukuthi kube lenkulumo ezabisa amaZimbabweans wonke ndawonye, kuvela ama-church, kuvela kusivil society, kuvela kuma-political parties, kuma-women's organizations, kuma-youth, ku-government, sithi kwakha endlini eyodwa sikhulume ngokuthi yini esingakwenza ukuthi ilizwe lethu liqhubekele phambili.
Ngokuqhubeke ethi indlela isimo somnotho esibhidlika ngayo ayisaqondanga ngoba sokuhlukuluza abantu asebehlala bebhekana lobunzima bokwengezelelwa intengo yempahla yokudla mahlayana, ukusilela kwamanzi, ukungatholi usizo lokwelatshwa lokunye okuneginenye. UNkosikazi Priscilla Misihayirambwe Mushonga wobandla le-MGCT uthi into edanisayo kakhulu yokuthi konke lokhu kusenzakala abantu baphinde babhekana lodlakela.
Udlakela lonke nje alulunganga, yikho sifuna ukuthi kasikhangele nini ukuthi udlakela lwangkhona lungalungiswa njani. Yebo, singabe sikhangele okwayizulu, kodwa-ke yona le into yodlakela sayibona ngesikhathi segugurawundi, sayibona ngesikhathi sabo-2000. Singabo yethuka kakhulu ngoba hhashi sesikubone namuhla, yinto esimele siyilungise ukuthi kanti vele luvela buphele ngokwalo.
Amabandla la athole kakhulu udlakela osulusenzangani ilizwe lihlala likwisikhathi sokhetho nsuku zonke, ethi sesifikile isikhathi sokuthi abantu bakhulumisane besebenzele ndawonye. UMakhuphe uthi emizameni yokuqinisa inkuthazo yabo le bazakhulumisana lamanye amazwe.
Thina kathe sizahlala siziketshe amadiplomathi laba sibatshele uhlelo esifuna ukulenza. Sisuke lapha siyayingenza i-regional le-international community, sisuke lapho si-ingenje yona uhulumende njenge-political actor njalo njalo futhi njengohulumende ngokuthi kwabakhona ukuthi bakithi asibuye nini ndawonye, kasikhulume nini izinto zibonwa ngomlomo zilungisiswa ngomlomo.
Uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa sengezelayo ukuba sokungadingakala ukuba abantu bekhulumisane kudaba lokwakha isizwe. Amabandla la athi akakhethi okumele aze emhlanganweni lo okugoqela okhokhela elinye icele le-MGC uMnumzana Nelson Chamisa nxa efuna. Bethi inkulumo lezi kumele zigxile ekulungisiseni umumo wenhlangothi zonke zempilo elizweni okugoqela ezomnotho, ukulandelwa kwesekelo sombuso, umbuso obalulekileyo, ukuvimba ukuqhamuka-ke kobudlwangudlwangu, ukulwisana lomkhuba wenkohlakalo lokufumbathisana, kunye lokulungisiswa kobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.